Isinqumo sehayikhothi mbona ngazathi siyinto enhle ngoba bekulokuganga oda kusenziwa ngomadzivanyiwa labo reason ungathi uyalandela ukuthi into yokufuna ukuthathwa kweplazi leli bekungela sisuku ngaki iSunday News ikukhiphile ukuthi iplazi leliyana lingani lilenhlanyelo enhle ukuthi kungaba lesivuno esihle. So ngenxa yomhawu lokuthi abantu sebangenwa njengomkhuba wokufuna ukuvuna lapho abangalimanga khona, yikho sithole amadoda lawa omadzivanyika sebesiya khona ngale. Kodwa vele into leyi uma singakhumbula kusekuqaleni komnyaka kumbeni ekupheleni komnyaka ophelileyo sike sabona ukuthi kulesikhulu sebanda elibusayo esike satholakala sifika eplazini lona leliya. So kuyabe kukubonisa obala ukuthi ilizwe lethu singabantu abenjengenyoka ethanda ukungena emlindini wegundwane, ilume igundwane ngoba sisathanda into zokufika sithathe ngenkani. So mbona ngazathi inkantolo ukuthi yenze lesi sinqumo kuyinto enhle.
Isinqumo lesi siza ngesikhathi uprosecutor general sithi uhulumende usephenya ukuthi abone ukubana umalunga walithengiselwa njani leli plazi. Ungathini ngalokho?
Okuthiwo nguprosecutor general kulezinto ezingu-2 kungabe kuyindlela yokuthi kugcine sokuphuma ukuthi hayi after ama investigation it's either i prosecution ikubonela ukuthi hayi kulokuganga ngosopolitika and ukuganga kwangkhona kuyayangisa ngoba uma ukhuluma ngomntaka amalunga ukhuluma ngomntwana national hero engxenye kuyabe sokuyikuthi bona amongst themselves bakhona abakubonile ukuthi lokho sokuyangisa basebenzisa i prosecution kungabe kungokunye kwangkhona kumbeni bafuna ukuthini bethi after ama investigation kukhanyele ukuthi plaza kalithengiswanga ngendlela eyiyo. So hayi kuqondile ukuthi lithathwe. Ilizwe lethu liyahlupha ngoba kwesinye isikhathi babe befuna ukuthi benze ngani balandeleni umthetho kodwa kugangwa. So mbona ngazathi singakukhanyana ngazo zonke indlela.
Umalunga yena uthi uyahlukuluzwa njenguhulumende ngenxa yokulwela amalungelo.
Akula muntu ongakudawutha lokho. Umfoko amalunga ungomunye wabantu abahlala bekhuluma ngokuthi kulohlupho lombhuqazwe oludinga ukulungiswa. Ngiyakhumbula kwenye day kube lesikhathi lapho ake atshikilisana lo wayengu-Minister of Justice uChinamasa. So khona okhana kuyabe kukutshengisa uChinamasa uGeorge Jaramba uma kukuthi njalo nje bahlala bekhangelana lo mfoko amalunga ngendlela enjalo. Izani sebenzisa ukuthiwa iscode earth policy ukuthi chaya lapho umuntu angani ulempilo khona ukuze alambe ebese side ngalamba abuye seguqe ngamadolo ezocela ukuphephela kuwo. So labo baya bekhangelela ukuthi umfoko amalunga ukuze sithi hayi umfoko amalunga hlala eplazini leli kodwa uhlezi ngenxa yokuthini kawusaphikisani lathi. Yiyo indlela abaphetheyo ababusa ngayo.